Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTalono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-14 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awulwela inkululeko ele Heroes Day, abanye besithi umumo okhona ayisiwo owawukhangelelwe ngabalwa impi yenkululeko.
Okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana. I think yama advisors yiwo ngam advise kuhle.
Abebandla lesi sibakhala ngokwethuselwa esigabeni sebhinga lenkayi.
Ngalesi sikhathi sikhankasa sinemibiko emibi esiyithola imibiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudinga sokukhankasa bayethuselwa.
Indubo ziqhubeka ziselekana kwaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyonale iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Kukhangelelwe ukuba lembuthano etshiyeneyo endaweni zonke zelizwe, kodwa umcimbi omkhulu yikubekwa kwababili abaphiwe inhlonipho yamaqhawe, umnumzana Johannes Tomana lo Brigadier General Milton Siziba eNational Heroes Acre eHarare. Ilanga lomnyaka lo lifika ngesikhathi sokusele amalanga amalutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Iningi lithi amaqhawe amaningi afela amafufu ngoba umumo okhona ungayisiwo owabangela ukuthi baphume ijumo bathwale izibhamu ukwenzela ukuthi wonke umuntu onsundu elizweni akhululeke. Abanye ngabathi umnotho usezandleni zabalutshwana kakhulu okungayisikho okwalela obhuti labosisi. Ukuhlaziya ilanga lanamhlanje sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla.
Ilanga leli lenyanga yangikhona kungaba kunjalo, kodwa ke nxa sisuka ngapha ekujabuleneni sisuke kujabuleleni ngapha sijabula sikhangelane futhi lokhethi, kuyenzakala ukuthi kube lama disappointments phambili laphana. Intokozo le kade ikhona lapha abantu bejabula nje ukuthi khona bangamaqhawe ilanga leli lakhethi, kube sokusiba kubi futhi. Akwehlukaniswe inyanga yokhetho ibe yodwa, inyanga le ekhangelane lamaqhawe kunye lombutho wesizwe kuthiyani lalokho okuthiwa khona kulokhethi. Thina as a military veterans, there is no point yokuthi sibe ngabantu okuthiwa sizakuya ekhethweni sisiyakhethwa ngabantu esabakhululayo. There is a serious mistake lapha, a serious mistake. Uhulumende kamugabe lo, uhulumende yethu lesilayo namhlanje, they are doing the same mistake. Iwo veterans kumbe amaqhawe esizwe lombutho akumelanga becele ukuthi bebe le quota system eParliament. Ama war veterans ona ngowamaqhawe, those are the rightful people to give it, i-advice kumkhokheli welizwe. Ngobani kuyabe kulokukhumbuzana ukuthi ke lokhuyana ke, hatshi laba abanye abantu labo.
Nxa sikhangele lina abalwa impi yenkululeko, libona ungani uzibuse okhona kathesi liyavumelana lakho yini ukuthi yikho elakuyela empini?
Kukhuluma nje lokhona kathesi, nxa sikhangele siqathanisa ngalokho kwasukunyelwa ngabantu, ithiwa abantu besiye empini the system. I-system leyo izenzo ezabelungu ondlebe zimhlophe kumbe ezikhanyilanga omadolo amade, kwakuyizenzo zabo ezazingalunganga. Pho ke ngoluhulumende okhona sikhuluma okhona kathesi, akhona kaRobert Mugabe. Okunye kwakhona kuqondile sibili wenza kahle laphana. I think yama advisors yiwo ngam advise kuhle, but 100 almost there. Ezinye izizathu izona lezo zokuthi kwaba phela nakhona ukuthi kulama-sanctions kwenze yikho ezinye izinto lokho ezingakaqondisiswa but nxa sikhuluma ngedevolution of power ngibona engazani lokho kuqondile lokubambanisa abantu ndawonye yikho lokho esasikubanga esasikulwela lokho esasikufuna abantu bebanjaniswa ndawonye abantu babanjaniswa ndawonye kukhangelwe indaba yeGugurahundi uhulumende okhona yena lo iSecond Republic uvulile amabhuku athena kakukhulunywe lokhu kungakwazi kwanyenyezwa isephithi ukuthi khona yasuka indaba yakhona yafakwe ezinduneni izinduna lezo zasikezwa lakhathi esimpendulo yangkhona ukuthi kanti uhambo lolu abaluphiwayo selungaphi but yikho konke khona lokho esasikufuna lokhu ukuthi khona abantu kabo kube nomanyana yikho khona lokho so ke ungakhangela i-devolution of power i-devolution of power ngabantu ababe besehluleka ukuthatha amandla abo amandla ehliselwe ezabelweni in terms of development but you'll find ukuthi khona nxa uhulumende ekwenzile lokhu etheka kube yilokhu abantu abayiba ukuthiwa khona be-implementa leyo devolution begcwalisise kufike ebantwini yiba bangekhoyo ngabakho kwezinye indawo bakhona ba-developa bathatha imali ze-devolution bezisebenzisa ngendlela eqondileyo beqathanisa le mali ye-CDF Constituency Development Fund bayasebenza sibilokusha ngapha ngakithi kakula yi-zero unless uhulumende esukume elandelele if you look at example umgwaqo wenkayi lokhu mile khona lapha nwathiwa khona ngu-Welshman uMabhena lokhu khona lapha it is because uhulumende ngumngameli welizwe katshelwa iqiniso yikho khona lokho esingakufuniyo sifuna kukhethwe abantu abaza kwenza izinto ngendlela efaneleyo
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
nkulu Abemandla lesisi bakhala ngokuyethuselwa isigabeni sebhinga lenkayi Uhlelo lwe-delimitation lwabangela ukuthi amanye amawadi ebhinga axutshaniswe lawenkayi West. Sixoxe loncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engowebandla le-CCC umnumzana Mxolisi Simanda.
Ngalesi sikhathi sikhankasa silembiko emibi esiyithola imbiko edanisayo ukuba abantu ngalesi sikhathi sokudingayo sokukhankasa bayethuselwa ngabakhokheli bethu abomdabuko amasebhuku ubalisa labalisa lezinduna ukuba nxa bavela nje bavotela ibandla le-CCC bazasushwa kuzindawo abahlala kizo njalo abanye bayethuselwa betshelwa ukuthi ekuvoteni lapha kuyabe kumi amakamera ngilethemba izeki nxa ithe yenza umsebenzi wayo ngendlela eqondileyo ifundisa abantu ukuthi kuzabe kuvotwa njani konke khona lokhu bafundisa abantu bebatshela kuba kakuna makamera azabe emi ebuka abantu ukuthi bavota njani ikho ke ngiyakhuthaza ngicela ikakhulu kuma wazana lawa esiwathethe evela ebhinga ikho lapho engizwa imbiko edanisayo siyacela ukuthi abantu kabakhululeke bevote ngendlela abafisa ngayo bekhethe abakhokheli ngendlela abafisa ngayo kwakukho lokho ukuthi kuyabe kufakwe amakamera yikho izeki isitshela ukuba kule secret voting okubanga okutsho ukuthi uyabe uvota kungalamuntu okukhangeleyo ngiyabonga
balathi siyabonga umnumzana Mxolisi Sibanda ozancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende esigabeni seLupane West engowebandla le-CCC Ukunjalo nje inkokheli zomdabu zibikwa kuyizo ezikhokhela umkhankaso wokwethusela izakhamizi ebhinga. Ezinye izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi izinduna labo sabhuku bethusela izakhamizi bezithembisa lokuzixotsha esigabeni nxa zingavotela ibandla le-CCC. Induna uChief Sinamagonde umnumzana Amos Monsaga ubikwa engomunye wenkokheli ezithwalise amalunga ebandla eliphikisayo amagabha avuzayo. Imizamo yokukhuluma lo Sinamagonde yehlule njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kuward 22 ebhinga ephansi kweLupane West umnumzana Douglas Chilongo Nyoni.
Nya sesithwele nzima ngemva kwayizolo nje njengemva kwayizolo uchief ubiza abantu bonke njengechief njengenduna sahamba saya khona le sayathola ukuthi uchief ukhankasela iruling party iZANU PF ukuthi abantu abavotele iZANU PF iba lokuhlambaza kakhulu kuma opposition party okokuthi mina njenge candidate ye opposition party uqonda ukungiqonda ukuthi no akufuneki ukuthi abantu bangivotele njengo councilor so wasebiza njalo umhlangano okwalamhla nge Saturday umgcibelo so baba khona abantu babuya njengokumhlonipha ukuthi ngumhlonishwa unduna baya emhlanganeni into ezwisu sisi ngiyokuthi ngokudubeka okukhona ebantwini eZimbabwe sebafosela ukuthi bavothele iZANU PF ngenkani abangayekela ukuvothela iZANU PF baphoronyiswa ukuxotshwa esigabeni nginjenje kade sikhona ngibanjele ifoni ngunkosikazi lapho umbambisa ukuthi ingakukhulumi ngoba siyaxotshwa siya kuyahlala nga njengoba sikhangelela ukuthi ukuzwakala ku ukuthi uvotele i-opposition kumele uqotshwe. Mina njenge-candidate I've got support abantu baya kubona ukuthi imfanele yabo ukuthi bakhethe ibandla abalifunayo umkhokheli abamfunayo but ngenxa yakhonoko abantu sebesethusela ukuthi bazaxotshwa esigabeni so konke lokho kusizwisa usizi njalo besicela ukuthi lisincedise ukuthi likupublishe ke emphakathini abantu baqine okokuthi akula muntu oxotshwe omunye esigabeni sesidiniwe ngezano yabo so thina sifuna ukuthi sifake uhulumende ondileyo kathesi ukhuluma nje ngendaba zama school fees uyaba promise ukuthi ukuvele kwedlula ama election ufuna iz school fees sezibhadelwa so konke konoko intezisa abantu baphila under i poverty uphovu sibilabala mali so kodwa umuntu sebese khangelela ukuthi angakhipha i $20 US dollar yefunakala ku school fees ukuthi uzababo ngakho konoko okusimangalisayo kakhulu ngokuthi uDA uDistrict Administrator ebese buya ngapha ngaphansi ukuzokhankasela iparty kusizisa ubuhlungu abantu sebethukile baphoronyisa ukuthi bangazochaya bangazake bakubone lokuxotshwa esigabeni so abantu sebephilela evalweni so lokhu besifuna ukuthi lokhu kwaziwe nguZulu wonke ukuthi akukho emthethweni induna le ifakwe kathesi isihlukuluzo okunye kubuhlungu lokuthi nxa sikhangele kuthi ukuthi umuntu lo kafakwanga ngokukhona esemthethweni ngoba nxa sikukhangela umuntu olobubelo bobubusi kumbe induna siyikhangele njengomuntu ofakwa sa muntu osendo aso osendo lo nxa singakukhangela ukuthi into ayenzayo isizisa ubuhlungu njengezakhamizi besimhlonipha ngoba ubuduna so bangakithi ngoba ngakibo so kumele ukuthi alungisise ahlale kuhle labantu bakhe yikade ngifuna ukuthi lokhu ngikukhulume radio no baba Chris zakale kwazwe umuntu wonke baba.
Hayi siyabonga umnumzana Douglas Silongo Nyoni oncintisa ukuba ngukansela ka ward 22 eBinga ephansi kwelibane West ubekhuluma icingweni le studio 7 eseBinga. Kwelunye udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho lwalonyaka babikwa sebesuke kusivumelwano sokuba kube lokuthula elizweni esikhathi sokhetho. Amabandla labi kwa isuke kulesi sivumelwano ngesizathu sokuthi udlakela luyaqhubeka elizweni phambilini kokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulele loludaba ngelanga kusayinelwana lesi sivumelwano ngeviki edluleyo.
Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda OF4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatshalaba balobela lephansi isivumelwano sokulondolozwa ukuthula ese peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Ukhetho luba lokuthula lokukhululeka kungela buqili njalo lusamukela loluqiniso sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Trusty Kohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Kwenze namuhla ikusayina ukuthiwa yi-Youth Peace Pledge. siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana bedlelwana, ngoba singamaZimbabweni singakabi ngama-political party people.
Kodwa umnumzana uMberaishe Nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba uDlakela.
But the scenarios that we're facing in terms of the political terrain across Zimbabwe is that our members are being victimized left, right and center. And it is something that we want to address these political parties as young people in political parties, because we are the perpetrators of violence. If you look at it, the young people are the ones that are always in the forefront in terms of violent activity.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayachaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza uDlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni uDlakela. Kumele sikulungise lokho.
Ukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo oweZANU-PF.
Lawa sesidiniwe ngabo lawa. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iparty, akulanto eright epartini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo. Ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama number bona bangike bewakwanisa, yiko sebedinga nje indlela zokuhlebe bele excuse lokhetho lungakafiki.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe nawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende, lo meli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalichumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudalela iSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkolo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leli Standard lilodaba lokuthi udokotela wele South Africa uWillie Leo Seerling wethesa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mubayiwa icala lokufumbathisa ukuthi ahlabe uChiwenga ijekiseni elobukhali yayilakho ukumbulala. USeerling uthi uMubayiwa wamupha imali engamadola eMelika afika pose amakhulu azinkulungwane ezimbili US$1,900 ayithathayo engazi ukuthi ngeyani, kodwa wala ukuhlaba uChiwenga ijekiseni le. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abamasonto kumele babambane labezombusazo ukuze kube lentuthuko elizweni. La ngamazwi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga awethule izolo eGogwe South embuthanweni wesonto yeZion Christian Church. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, VOA, sibonge kakhulu lapha ithuba. VOA, ngithanda ukuphawula lapha endabeni kaBaba uRichard Moyo. URichard Moyo akakhuluma iqiniso, ukhuluma into engayisiyo, mayethi emguza akunakwethuselana. Lapha leyandawo kwethuselwana kakhulu, nguye futhi oyi-leader yangkhona enobaba uObert Mpofu. Babatshela amawavethi ukuthi amawavethi angavumeli umuntu ozohlala lapha. Ma ungahlala emuzini ube usupport i-opposition, bakutshela ukuthi siyakuxotsha, siqotshe nalowo muntu oqhashe noma ohlala kuye. So unamanga uRichard Moyo ngoba anyekaza asho ukuthi abakwenzi ngoba nguye okwenzayo vele lokhu ethumela amahovethi ukuthi bekwenza. Two, unale ndawo yokuthi emabhenki akusenamalayini, ebhenki uzolayinelani vele yona imali ngekho. Sicelani uChamisa evume ukuthi bayehlulekile uRichard Moyo. Sacela ukuthi evumele ukuthi kubusa uChamisa engene emguza laphana, angeke uxoshe muntu. Siyabonga.
Studio 7 abantu njani nge Studio 7 nathi nasiyaphila. Into ezathanda ukukhuthaza abantu, abantu isikhathi sesifikile sesisalele livikele i1 sameni yevota. And then abantu bengesabi, kulabantu bezana ohamba besethusela abantu besithi bona nxa abantu bevota bavona beseharade befake boxini tulwana umuntu uvotelwa ngamanga, wonke abantu bangabi bengesaba amanga lakho nabantu bezana. Abantu sameni yevota ngabe lo muntu ozaba lokwesaba kulanto enjalo, sameni yevota ngobuningi bethu sivotele lapho esithanda khona ukuze silungise ilizwe lethu sikhethe lo hulumende esimthandayo. So lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi bona babona ukuthi bani uvotele, bani uvotele ngamanga njalo hlaza bangantu bengesabi, sameni yevota nje ngobuningi bethu sikhohlwe ngalokhu kwethusela abantu bezana. Awu sesethusela satshelwa amanga kwakwana izikhathi zonke lezi iminyaka yonke le edlule eminingi kakhulu. So asibe nezibini siyevota kulanto enjalo kwethusela. Kungalikhuthaza sibili kakhulu kakhulu kakhulu. Xaxabukeni sibili phasambeni ngobuningi bethu. Khuluma ngosibanda kwele Botswana lami nginje ngiyalungiselela ngiyaphuthuma.
Sanibonani, sanibonani badali, badala badala be-Studio 7. Hey thina sisubuhlungu bakithi, sisubuhlungu uhulumende lo khona akulanto ayenzayo, ayikho nje lento ayenzayo. Into azenzayo zenza khonale emashoneni emandebele nawo ayikho nje lutho. Esibhedlela thina sizalwa kwakukuhle, siselatshwa mahara, senzwa konke mahara. So far khathesi ukuthi umuntu abelethe kufunakala izinkulungwane zezimali, ukuthi umuntu ayelashe kufunakala inkulungwane zezimali. Akuselanto kuthiwa uyayenzwa mahara ezibhedlela ezinkulu, akula mithi. Odokotela bayadiswa, kwenziwa yonke into ngendaba zokuthi labo baholi baholi ibhodi. Thina sinje sisebenza kuyo igavernment, but yaziholi, siholana namabhondi. Siyabagcina ngani abantwana, bayafunda ngani abantwana? So usebenza ubusela bodwa eZimbabwe. Akuke kutshintsha uhulumende, kungene omunye uhulumende nxa singaphila nabantwabethu. Yim u-Elisha Sibanda ngisebedbrid.
Aziqiniso alikho emhlabeni. Kulokhuzena abantu besifazana bona abangisho bona abasezikhundleni eziphezulu abakuzana bathuli bathini babebona kukhitshwa isigebengu esikhulu esidliwe ngolomntwana we-12 years size sichanase ngaphandle sithi umnanga agwala ulutho. Bathuli bathini? Bacabanga, bacabanga njani? Ma bengabantu sibili abaleqiniso abahlalele ukuthi bavikele amalungelo abantu besifazane njengoba bekhona laphana besephalamende yokuzala u-PF yonaleyo abakhangelelwe ukuthi ngabanye babantu okufanele bavikele isayidi labo labanye abantu besifazane. Maye bathuli bathi kuzafaka ukuthi laba abantu bengaphuma laba lomuntu lo, laba abantu bangaphuma basifike kuriga lapo. Umuntu lo kumele abuyele ejelile wayeqedele isigebo. Ungasihloniphi lokhu singabantu bezimbabwe ukuthi sokusiba lo muntu olelungelo lokuthi aye arebhe ethise rebhe umuntu akhitshwe ejele azodelela ngaphansi. Ngiyabonga msakazi uma sengangilapho kobulawayo phumula emadonkini.
Abantu abakhulumayo Studio 7 nginelisilethela kuthi seyiridio yethu ezimbabwe. So ngikhulumela kulaba wonke abakhulumayo laba abantu ukuthi kambe khona kwabakhulumayo kuyikho nxa libabuza ukuthi kade bakhampena betshelana abantu ubathi bona siyazibonela, siyazibonela for sure. Kade izikolo kunjani makunje siyazibonela for sure, izibhedlela kunjani kunje siyazibonela. Yikho abakwenzayo abathi bakwenzela abantu phela nxa sikhuluma into eyiyo eqondileyo. Ngiyamuzwa loo ndoda lo wangapha emathebelelini lotilayo ukuthi abantu bayazibonela. So ezikolo zivuma ukuthi abantu abethu bengafundi ngenxa yokuthi kuthiwe siyazibonela, yiyo kuphela esikubona okwenzakalayo. Le mithi kayikho ezibhedlela, abantu bayahamba lokhu bephuma besiyadika emsebenzini wazweni kusani khonokho. So yikukuzibonela abazama ukuzitshela khona.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7, salubonani ku-Studio 7 abasakazi, abalaleli, ingabe linjani indawo zonke. Sibonge lapho ne-audio ma ingahamba ifundwe. Siyezwa abantu abaningi ku-ZANU-PF bathi kulo tshintsho eZimbabwe i-ZANU-PF esilwenzile, but thina sithi as long kuselamaZimbabwe ahlezi emazweni adlula bo-2 million akula lutho olutshintshileyo. As long abantu besaphuma besiyadinga umsebenzi kusatshengisa inhluphe kweZimbabwe. Sisafuna iZimbabwe liyana endala okwakule ZBC ngapha eMontrose, yiyo esisayifuna.
Ye ndingelela enkundleni. Ye savela sayibona indaba kaMonzora ukuthi uMonzora usebenza leZANU ngesikhathi ediliza ithathela yonke into uChamisa ethi MDC alliance ngeyakhe. Akubone manje ukuthi sayenzeni, kungasinsuku zatywala laye uzamuzwa sokuthi asekujoyine iZANU. Kuyadabukisa ukuzwa oWitness Dube labolindiwe Maphosa sebencoma iZANU kangaka kambe lithini ngabantu elabakhohlisayo lati khona belilandele liliqembe liphikisayo abantu abachiselwa imizi abantu ababulawayo ngeminyaka yabo 2008 bebulawelwa lina bakhohlisa lamhlanje selichiya abantu egangeni selisithi zano kusekhenani kambe ngaphakathi kwenhliziyo zenu lizwa njani kube lo witness idube laye osetshela abantu ukuthi abantu bengasakhulumi ngendaba yeGugurahonde into yaphelayo sekukhuluma lokho ngoba esekuzano kambe ngaphakathi kwakho ujabuliswa yini ngabantu abayizilima abafela iMDC lamhlanje selisithi khona izano kusekhenani alike lizibuze ukuthi ngempela ngempela lingabantu abanjani ngithemba abantu bazabona ukuthi isikhathi sokuthi omunye nomunye umuntu acabange ikusasa lakhe maye siyavota ungavoteli ukujabulisa omunye umuntu ebelokhu egqiba isisu zakhe ekukhohlisa ekutshela into engekho umlandulele kithi
salubonani lonke linjani lonke basifisebenti linjani lonke nyalibingelela ngithanda ukubuzisisa laba abantu abamncomayo umnakhakho abadayi uyakhile ibhoda yinhle uyakhile yinhle hayi lami ngiyavukelana nabo yinhle ngendlela abakhuluma ngayo hayi lami ngiyibonile yinhle mpela bathi nedamu liyakhiwa mina umbuzo wami uyi-1 konke lokhu yakwakho uyakuqeda nasi egodini ebulawayo kwaqala kwakhiwa kusasembe kokunomgabi namanje lokhu isehlwe kuphela imolo ayiphele phela sibone ukuthi uyakwazi ukwakha into iphele uqinele ukwakha nje kuphela izinto akwaziyo ukuthini uzobhenefitha kuzo kuphela mina ma ngendlela embona ngayo but hayi yena ngimethulela isigcobo mpela ngithi hayi umsebenzi omkhulu uyawenza njengakulo mnyaka esiphuma kuyo hayi especially lawo lo egold mafia hayi hayi lapho hayi ukhombisile mpela ukuthi umsebenzi wakho awenzayo mkhulu wokuluthi igolide lisangaphandle kwamazwe hayi hayi uyasebenza yini elizweni akadlali umsebenzi wakhe ngokuluthi nje kuphela hayi asimthuka simhlambalazi noma nami nginje mpela ngiyamhlonipha ngithi ngupresident wami but hayi ngezenzo zona hayi ziyazisholo zona ukuthi hayi abantu uma befika eboxini sokuzomela umuntu achuze inkokheli yentsha
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp akunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, indubo ziqhubeka ziselekana kumnumzana Donald Trump oyengumongameli welemelika yena okhangelelwe ukusiwa emthethwandaba okwesine kuyona le iviki. Kodwa kungakhathalekile usekelo lukaTrump lubikwa lokhe lusiba luningi nxa kuqathaniswa lolwabanye amanye amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa ukuba ngumongameli. Isizali yethulela ke indaba le ngokugcwele ukusasa lapho esixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ubaba wazalile ma Ubaba wazalile ma Ilema lidubekayo Ilema lidubekayo Chelimana 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 yele chelimana 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 Ubaba wazalile ma Ubaba wazalile ma Mina ngesabi kufa Mina kwesabu kufa Chelimana 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 chelimana
Jelibana ubaba wazalile ingoma emnandi kakhulu isidubela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe alwela inkululeko ele Heroes Day. Abebandla le-CCC bakhala ngokwethuselwa esigabeni sebhinga lenkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.